ke kuliqiniso ukuthi kuseyako uvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini ekhanyayo imigwaqo yonke ivaliwe kulamaphoyisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amaphoyisa agcwele iganga lonke laphana siya kubo-high court laphana ubo-trade call bevele kuvaliwa kungeneli kwezindawo kwamota lezamaphoyisa ezinkulu lezi ezamanzi ezisoka zamanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi kubone labantu balamasotsha kwezindawo so-ke akuqedakali kanti ilizwe lezimahombe selifike empini abantu abasabayabuzani kanti kwenzakalani elizweni lapho nguhanqwa nje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani
wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe ayathiya nje abantu bezihambela
abantu bayazihambela kodwa-ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabe ivaliwe ungazama ukuya khona abo usungathi usuthwalisa nzima ngezinye indlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvali wena ulalapho ufuna ukuyefika khona abo usumizwa ukuthi hayi ungasebenzisile umgwaqo ungananzela amalungelo ami khonaphana ngibona ngathi aselinyaso ngoba mina bendle njengo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa-ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa-ke sizwa ngibona abanxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kula abanye high court laphana amada abagcine bebanja befakwe izimota zenezo ezingela ama-number plate bebotshwa kodwa generali bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame babuze ukuthi kuthweleni emoteni and kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonke idlula kwesikhathi bakusetshe so akuqedakali kuyikho
ebusuku-ke kuyahambeka
ebusuku yes labo babakhona ukuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi labantu bayananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezintshwala abantu nje balutshwana I think abantu labo bayananzela ukuthi ngomumo lwabo ubona omunye lomunye uyafika uzaziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzele ukuthi alebusuku bakhona ntao kule zisuku uzananzela ukuthi la magesi abe ngekho ize siyabe ngekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe emalokithini balutshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana kungapha edorobheni kanye but emalokithini hayi abantu balutshwana abanye vele sebesesaba sibizani betshelana ndathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi yona la ungena endlini lanxa ungasoabantu betshelana bona kodwa ngabalaqinisa ukuthi kanti okwenza amapolisa agcwala igala lonke bajongene.